Luqhubekela phambili uhlelo lokukhetha amalunga ebandla le-CCC abafisa ukungena kukhetho olukhulu oluza kwenziwa ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi lonyaka. Isikhulumi sebandla le-CCC kobulawayo uMnumzana Sweven Chiroza uthi luqhubeka kahle uhlelo lolu kobulawayo.
Namhlanje kwenziwa i-vetting, abantu baletha amaphepha kwesibili ngoba kuyabe kuqakathekile ukuthi abantu becubungule ukuthi into ezalotshwa maqala liqinisa yini umpeni ngamanga.
UNkosazana Thokozani Khuphe, ilunga le-CCC obesamukela incwadi zokuhluza amagama amalunga ebandla leli esigabeni se-Umguza, uchasisa kabanzi ngohlelo lolu.
Njoba likwazi ukuthi abantu banominethwa, bathe sebenominethiwe kathe sebebuya-ke sebezofila ifomu yama-credentials abo, nokuthi sibekwazi ukuthi khona i-track record yabo iminjani. So yikho esikwenzayo thina esikuvethayo bebisama-CV yabo sesikuhlanganisa-ke sesikubeka. Uhlelo luhamba kuhle, okunye okumangalisayo isiqalisa izolo, namhla silethemba elokuthi kusiyachaya u-5 siyabe sisiqedile, abantu babe sebeqedile.
Elinye njalo ilunga le-CCC uMnumzana Gideon Shoko obesamukela incwadi ezifanayo kobulawayo uthi uhlelo lolu lulakho ukugqitshwa namuhla kobulawayo.
Ngingu-vetting officer, yimi engi-responsible for vetting abantu abafuna ukuya ezikhundleni ezikahulumende, that is local government, le-national government. Lapha silama-vetting officers angu-3, silomama oyedwa umfundisi, njalo lo munye ongumfundisi uWabuswanda lami. Hayi, uhlelo lukuhamba kuhle sibili. Yes, sikhangele ukuthi siqede namhla ngo-5 o'clock.
Obesamukela incwadi zamalunga e-CCC eMatobo uMnumzana Abednego Bebe lapho abekhona uthi baphuthe kahle uhlelo lolu.
Sekutripus kathe sikulohlelo lokuselekta ama-candidates yesolizwe siphezukalo kathesi. Well, kwenziwa ilizwe lonke. So far mina lapha kade ngisebenzela khona eMatopo, hayi kuhamba kuhle sebili, akuna problem.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Nkululeko Mthupha usola indlela ibandla le-CCC eliqhuba ngayo uhlelo lokukhetha amalunga azabamela kukhetho okudinga amalunga edale lephalamende lamakhansila.
Sekuthiwa kule nomination ngubani ozanominata, so sekukhanya ukuthi bona labana vele sithi abasezikhundleni bona labana ama-MPs avela khona, yibo abayabe le-information, yibo abayabe lolwazi. Bafika nje njalo nje behamba lakho besenza abakwenzayo, yonke information ikibo, yibo bazinominethayo. For instance, ngingakhuluma ngendaba esema-reserve ngathi ngike ngaba khona, ngezake ngikhulume ukuthi kungaphi kwele Matabeleland North, bekanya abadala leke bedidekile ukuthi asikabi kwazi ukuthi umbani ongenayo ngoba lo khona asimfuni. Kodwa
ibandla le-CCC lakhetha ukusebenzisa uhlelo lwe-Citizens Community Consensus Candidate Selection Procedure kunokuthi kwenziwe ukhetho lwama-primaries. Kobulawayo kulezigaba ezilishumi lambili leziqinti ezingamashumi amabili lasificamunwemunye. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.